uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengenhlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube ngihamsa ngelihlalisa enye emangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngabe eGayi siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuthiwa eDebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Ye, siyabonga kakhulu. Akusitshele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa-ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusithethi ukuhamba njani?
Sesikhathi sokumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathi sokumobilize ama-organizations, lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs wona lawa, sizama ukumobilize ukuthi kuqaliswe silungiselele umcimbi lo ozayo ozakuba umhlaka 4 and 5 April eNgayi kwaDakamela, esizaba khona-ke mhlaka 4 ozakula ama-programs ahlukeneyo, imiklomelo yona esisuka khona mhlaka 5.
Singathi injongo lapha ikwenzani baba Ntoni?
Le team yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye kuvuselela ubuyithi bethu, kuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngoboyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo-ke yikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zona zokuthi siyakhumbula, we are proud may his soul rest in peace, ukuthi sinikezile-ke ubaba uPhathisa Nyathi ngo-2022 umuklomelo. Si-appreciate-a lokhu asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukufakhetha ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate-a abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo, and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho-ke imiklomelo eyabe khona ngamafishane iyiphi yakhona iyabe inikwa lo nyanga, inikwa bantu?
Uzananzelela ukuthi sinabantu abahlukeneyo, sinama-categories ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe, ama-pillars ayakha isizwe achiyene. Kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Uzananzelela kulabanye abakhontribute esizweni yithi i-sports. Lo nyaka-ke silamadoda anjengabo uMadinda Dlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but kuba i-inspiration inspire o-Adam Dlovu, inspire o-Peter Dlovu, inspire labanye abantu abaningi lokukhontinue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambali. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala reading lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads lenlani ukuthi kube to-sanitary wealth yabo le abantu abangoma. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza, kodwa abaningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo la omunye owesihlabeza laphana kwenze ukuthi 30% ehlangabeza up to 78% enkaye laphana, njengoba sikhumbula ukuthi emathebelele interest rate yethu lo. So i-appreciate-ke imisebenzi enjengayona leyo, angeke ngibacede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye Nduna, vala amakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa, ngoba lokhu angeke kube khona singekho, angeke kube khona singaxhasananga. Ubuhle bakho, ukukhula kwakho, i-success yakho cannot be there abantu bengekho. Angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona nxa ungekho wena, ngoba nozawuba khona. Sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula, abalenhliziyo ezinhle, abalenhliziyo ezothanda ukuthi hhayi umcimbi lo phela uyadinga amafutha, uyadinga amanzi, uyadinga isawuthi, uyadinga ishukela, uyadinga uxhaso ngendlela ezithiyetshiyeneyo. Ngaba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hhayi sifisa ukuncedisa laphana, ukuxhasa laphana abangasithinta-ke endaweni ezithiyetshiyeneyo. Inomboro +2 6 3 7 7 5 4 5 6 1 0 3.
Yeah, iphinde ndulo.
That's 0263 775 4561 03. Kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani, ngoba kuyinto yethu sonke. Imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo, ngoba sikwenzela idakamela kuphela, sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sathele ithuba ukuthi sibonge induna yethu, induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, oluvalisayo namhlanje ngumthembu othembayo uGibbs Dube.
Landela yolomzila lulande,
lulande,
balulandela
yolomzila.
Abadala
abatshapotini
bayawutshela
bathi salulande,
salulande.